kwenzakele emathebeleni not ngibonile ama-double candidate kakhulu ngapha enkayi kakhulu enkayi south. Kulabanye nje abathi hhayi izinto akuhambanga kuhle, so basebesithi hhayi bona bakhanyide hhayi baceliwe ngokuthe kwabo, so basebengena labo ama-double candidate enkayi south. Kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iparty nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela ophithwe esikhulumeni sephathi.
Kodwa sikhuluma nje, kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo?
Hayi, i-response khona abaningi, about 70% yabontena bona laba kade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sekuthi hayi bazakhipha amabizo abo. So sikhangelele ukuthi kuzaba nempumela enhle, hayi khona ukuthi kune sokulwiswana sokufiwa kumakhoti, ngoba sesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo. So ngathi abasebenza besitha, kodwa abantu nxa sibili bengama-champions abafisa ukuthi iphathi yethu i-CCC ukhithi izanu-PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo, ngenxa yokuthi ama-signatures abo abasebenzisayo ongasiwo ama-signature epharty. Kunabantu ababevukele ukuthi bazasayinela imathebeleni not, so ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenzi ukuthi lowo muntu ngamkhophisa ngezinye indlela. So siyabaxwayisa ukuthi hhayi abakhiphe amagama abo labo, kodwa labayali. So-ke kodwa nxa besala iphathi asoze iyasala engasela amanye ama-options, kodwa kuphele ukuthi
kungani kube la mabizo la amaningi enkayi nxa soqathaniswa lezinye izigaba zelizwe? Kumbe singathi emathebeleleni south akubanga le gama ngitsho leli lodwa?
Abantu bona ngokutsho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi nabo babe ngama-candidate besithi khona hhayi kucocas sasiwinile, kodwa iphathi yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxa wini le-cocas, kodwa kuzaba ngendlela yokuthi khona abantu ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel yiyo ezadicide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate delay. So bona laba abakhithwayo ne-party, even iphathi yona iphathi i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho. Kwenzakala kuphela ukuthi yona iphaneli yiyo yabonayo ukuthi hayi laba yibo kumele ukuthi bangene. Uhlupho nje kuphela abakhala kho kodwa hayi baphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga. So-ke basebethweza khonokho abakwenzayo, it was a bad thing ezinye indlela.